linyathelo elihle kakhulu lokuthi khona abantu bathole engathi closure phecelezi ngodaba lwenkosi kulobe ngulale eyanyamalalayo ukuthi khona kanti kuyini okwenzakalayo kuba kukaningi lokho esisizwa kuthiwa khona hayi wahamba walaphana wahamba walaphana but namhlanje sesisizwa kodwa kuyasimangalisa lokho esididekile sibuzana labanye abantu ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo kade kusenza ukuthi into le ingaveli kuze kufike esigabeni sokuthi kuze kungenelwe nguhulumende
abanye bathi akuqali lam
liqiniso sibili ukuthi amahlebezi kade siwezwa lokho ekuthiwa khona ngale wahamba wangale kodwa kungekho isiqiniseko esibalulekileyo ongakubamba ezandleni sesinxa sisizwa sizwa kuthiwa khona uhulumende nguye ofande i-AAA isiya khona ngale kuyasimangalisa-ke ukuthi kathi i-interest leyi kuhamba njani njalo sokuhamba nje bonaba abantu abaningi laba kungani kungahambanga bona abantwana benkosi labo bodwa kunokuthi kuhambe abanye abantu esingabaziyo ukuthi bavela ngabo yinto yena leyo engikhathazayo kakhulu
ngabe kwenziwani ngalolu daba
kubaluleke kakhulu ukuthi sizwe sikwazi ukuthi kathi yena vele inkosi lobhengula yahamba yalala ngapi nxa kuyikuthi ingatholakala kungaba kuhle kakhulu esizweni lezi nhlanhla zesizwe lazo zingaqala ukuvuleka
siyabona ukuthi zikhona ezinye inhlelo uhulumende aseziqhuba eziphathelane lamasiko esindebeleni
ngamanyathelo amahle kakhulu ngoba vele into le ibigitshelwe isikhathi esiningi kakhulu kungazakali ikakhulukazi abanye bethu bebengakwazi ukuthi khona empeleni iMatabeleland yaba lesandla esibaluleke kakhulu so mina ngokwami ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi uhulumende angene ukuze imbali iqondiswe kahle ngendlela le ayenzileyo ukuthi ahambe ephupha esindisa iphupha ngibona ngani into enhle kakhulu ukuthi khona ahloniphe indunankulu u-CGF engingamthi ngu-CGF waMatabeleland ngaleso kathi umtshane yinto enhle kakhulu leyo mina engiyikhuthazayo.